Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-31 Kwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ummeli we-Norton edalela ePhalamende uMnumzana Themba Mliswa uxotshwa kuleli dale ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi esithi ibandla leZANU-PF liligazi ezandleni.
Asikwazi okuqinisekileyo ngumongameli kumbeni ukuthi ibandla lona lilokhu lisesimeni sayo sayizulu lokuthi udaba lombhuqazo akufuzanga kukhulunywe ngalo.
Uhulumende wele Melika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazwe weZimbabwe kodwa akufunayo yikuthi nje ukhetho luqutshwe ngokuthula kungeladlakela. Umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota owekhaya Vote 2023 ususole ingxabangxoza ekuhlelo lokuhlola amabizo alabo abazavota.
Nje ekhaya Vote sikunanzeleyo ukuthi voter inspection eyenzakalayo leyi ngikhuluma nginje lami elami ibizo ngiliswelile efonini lapho ku-checkwa khona ngayaliswela njalo ku-inspection center eseduze le-polling station yami.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umeli we-Norton edalela ePhalamende uMnumzana Themba Mliswa olilunga elizimeleyo uqotshiwe kuleli dale izolo ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi esithi ibandla leZANU-PF liligazi ezandleni ngokubulala abantu besigaba seMidlands lesemathebheleland ngesikhathi salumbhuqazwe. Umliswa uvuse lolu daba ngesikhathi amalunga ephikisana ngomthetho obunjwayo owe-Patriotic Bill wona olakho ukupasiswa iPhalamende lamuhla. Umliswa lamanye amalunga amabandla aphikisayo athi awe-CCC lawe-MDCT athi umthetho lo mubi njalo awumelanga upasiswe ngoba ujonge ukuhlukuluza uZulu weZimbabwe ophikisa umbuso weZANU-PF. Umliswa uveze ukuthukuthela okukhulu ngesikhathi exotshwa iPhalamende esithi lokhu yinto eyaziwayo ngumuntu wonke ukuthi umbhuqazwe wegugurawundi wenziwa nguhulumende weZANU-PF ebulala abantu besigaba seMandebeleni. Usomlomo uMnumzana Jacob Mdenda umxotshile esithi kavunyelwa ukukhomba yiloba yiliphi ibandla ngomunwe phezu kwalolu daba okuyinto ecunule lamanye amalunga ePhalamende awamabandla aphikisayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongomunye wabantu abetheswa umlandu ukuphatheka kulumbhuqazwe uthi abantu kumele bakhulume ngodaba lolu bekhululekile. Eke sizwe amazwi kaMliswa edale.
So why can you remove me in the house for telling the truth? So what is this house for if you are not able to debate on issues of national interest? Kukurawundi was an ex of ZANU-PF, was an ex of brutality by ZANU-PF. We cannot say no to that. You are kicking me out, Madam Speaker, for bringing up Kukurawundi. Are you serious about it? I want to ask Madam Speaker again. You are kicking me out of this house for bringing the issue of Kukurawundi, which was done by ZANU-PF. It was done under the leadership of ZANU-PF. So now you want me out because I spoke about Kukurawundi. Who are you serving? What you are doing is unpatriotic, unnationalistic, barbaric of the party you belong to. Barbaric of the party you belong to. I am living knowing that you have done the biggest mistake.
Lawo ke ngamazwi omeli we-Norton edalela ePhalamende uMnumzana Themba Mliswa olilunga elizimeleyo owaqotshwa kubandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ekhuthaza ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi ibhejulikazulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
kuyadanisa ukubana ummeli wenothoni uThemba Mliswa after ekhulume ngodaba lombhoqazo ekuxotshiwe edale lephalamende lapho amalunga edale lephalamende immunity exotshwa kuyadanisa ukubana ngemva kokubana umongameli welizwe ethe abantu balelungelo lokukhuluma ngakho kungabe kuyikuthi umnomzana uJacob Mdenda kakagoqoki izolo yakhe yokubana wakhokhelela eMart North kudale lombhaqazwe kumbeni ukuthi ibandla lakhe lelingakagoqoki kulolu daba. Asikwazi okuqinisekileyo ngumongameli kumbeni ukuthi ibandla lona lelilokhe lisesimeni sayusa izolo lokuthi udawo lombhuqazwe akufuzanga kukhulunywe ngalo. Kodwa eqinisweni abantu beZimbabwe abantu umhlaba kuvuzwe kwazi ukuthi udaba lombhuqazwe isithile a band thing ngoba uma amalunga edalela eParliamente ale immunity exothwa ngemva kokukhuluma ngalo udaba lolu kuthi ukuthi is a matter engakanjani engakavunyelwa ukuthi kukhulunywe ngayo. So Zimbabweans across the divide, across tribal lines, udaba lwebhuqazwe ludaba oloke lusealed akuvunyelwa ukuthi abantu bediscuse ngalo, akuvunyelwa ukuthi ama-victims ethi share their experiences. Siyambonga okaMliswa okhulume ngayo, siyambonga umama Mkwena okhulume ngakho, kodwa siyadana ngoba lo ophethe ilizwe u-Emmerson Mnangagwa lalo waphatheka kulo wathembisa abantu beZimbabwe ukubana kufuze bekhulume ngalo lolu daba bekhululeke. Ngile ukuthi weqinisile kumbeni weqamba amanga kodwa ibandla lakhe siyalibona liyaxotsha amadlunga edale lephalamende. Ibandla lakhe siyalibona through Obed Mpofu litudala lo udaba lolulwalungiswa. So okungiliqiniswa sisakwazi
luza lungisiswa njani udaba lwegugurawundi lolufuzwayo. Nanku phela lamalunga ephalamende ayaliswa ukululokotha
abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthini udaba lolwalulungiswanga kufuze lulungiswe. Sibonile esakhamveta iconstitution esethatha amandla e-NPRC eyofaka kuma-chiefs indirectly after that engabaniki ngokupheleleyo ngoba lanamhlanje kusukela ngo-2019 esithi udaba lolwalulungiswa akukho sokulungisiwe. So kuyabonisa ukubana akazimiselanga. Kodwa siyababonga labo abakhulume ngabo okubalisa ubaba uMliswa ngoba ubaba uMliswa usuka eMarsh West. So kuyabonisa ukuthi udaba lolu is a national question oludinga wonke umuntu weZimbabwe ukuthi ephatheke kulo ukuthi lulungiswe. Ngiyabonga la kumama oluphakamisileyo edalwe lephalamende ngoba yikho lapho kufuze lulungiswe khona. Yikho lapho abantu beZimbabwe bathi through iParliamente under NPRC ngoba iNPRC ibifola under iParliamente ukuthi udaba lolu kufuze lulungiswe ngokuganga kwalo ophethe ilizwe wathi kalube nga-under his office. And siyambona namhlanje libandla lakhe ukuthi bazama ukuthi bethi macro-manage it kodwa abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthi udaba lolu akufuzanga lufe lalo bangayiphi indlela.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso ekhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi ebheju likaZulu obexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Uhulumende welemelika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazwe weZimbabwe kodwa akufunayo ukuthi ukhetho luqutshwe ngokuthula kungaladlakela. Lokhu kuvele ngemva kokubizwa emahofisini kamphathi Ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe kusaphethe isikhundla someli welemelika eZimbabwe unkosikazi Elaine French izolo eHarare. Lokhu kulandela umbiko wethulwe isigodlo someli welemelika enkundleni yokuxhumana eTwitter okhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi babhalisele ukuvota njalo beyovota. Uhulumende weZimbabwe uthi lokhu akulunganga ngoba yikungenela kwezomdeni. UFrench yena uthi bayananzelela ukuba uMnangagwa uhlala ekhuluma ukuthi kungabi lodlakela elizweni okuyinto abayamukelayo. Ngesizwe amazwi kaFrench.
The United States will always stand by our values of peace, transparency, and inclusivity in the electoral processes. We appreciate that President Mnangagwa has also consistently called for peace and unity. Today's meeting with the Ministry of Foreign Affairs offered an important opportunity for our two governments to articulate our policies and concerns. It is the role of an embassy to communicate with the host nation government, but it is also the role of an embassy to communicate with the people in each nation through traditional and social media, holding events, and by carrying out education, cultural, and sports exchange programs. We stand by our recent social media post calling for peace during the election season. These neutral, apolitical messages featured the work of Zimbabwean artists who wanted to engage their fellow youth on the importance of peace during the election process. Elections are a fundamental part of a functioning democracy. All Zimbabweans deserve this chance to choose their future safely. The United States does not support any single candidate or party. We strongly support a peaceful and transparent process that reflects the will of the people of Zimbabwe. Our embassy will continue to urge peace, transparency, and inclusivity in Zimbabwe over the coming weeks, months, and years. We represent and encourage these values all over the world. Again, this is Meg Riggs, the spokesperson for the U.S. Embassy to Zimbabwe.
Lawo ngamazwi esiphathamandla sikahulumende weleMelika unkosikazi Elaine French. Kolunye udaba lwezokhetho, umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota owekhaya Vote 2023 ususole ingxabangxoza ekuhlelo lokuhlola amabizo alabo abazavota ngoba abanye abalelungelo lokuvota bengatholi amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll. I-Commission ye-ZEC eyiyo eqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota ithi izaphathisa labo abadibana lalolu hlupho olubikwa enye imbangela yalo kuyikwabiwa kutsha kwendawo zokuvotela i-delimitation exercise. Umnumzana Nkosikhona Dibiti, isikhulumeli somanyano lo, wona osebenza eMathebeleland South le North kanye lakwebulawayo uthi uhlupho lolu luphindwe kabili kulabo abahlala emaphandleni ngoba bahambe imango emide kakhulu bedinga lapho ababhalisiwe khona kodwa beswela amabizo abo.
Nje ekhaya vote sikunanzelele ukuthi voter inspection eyenzakalayo leyi ngikhuluma nginje lami elami ibizo ngiliswelile efonini lapho ku-checkwa khona ngaliswela njalo ku-inspection center eseduze le-polling station yami. So inkinga zikhona sibili njalo abantu bayakhala kakhulu sikhuluma abantu abasemakhaya kubo Lupane, kubo Victoria Falls, so wange kuma WhatsApp lapha basendela ama-message njalo nje ukuthi bantu angikatholi ibizo lami kuthiwe ngi-check-e lapha efonini ifoni la ayinika ama-results wona lawo. Njalo sikubonile futhi la kobulawayo khona lapho bekulabantu abaningi kakhulu even ezekhi lapha siyakhuluma ukuthi khona hhayi mina ku-inspection ibizo lami ngilitholanga. Abanye basitshela ukuthi ama-polling station esetshintshile njengokuthi nxa ukobulawayo khona lapho kumele ukuthi uvotele edorobheni e-City Hall ugcine usithole ibizo lakho ingxelini selikulobhengu la street ngale ekugcineni kwedolobho. So konkana kuqakathekile ukuthi abantu bakwazi.
Libona ingani imbangela kuyini?
Uhluphe esilalo dade kathe sikuthi khona iZEC kayizange icommunicate ukuthi i-delimitation report esilayo kayitshengisa ama-polling station i-coded ilama codes, so ama numbers ayitshengisa ukuthi i-polling station le yiphi njengokuthi amaSwazi primary school kumbe iManondwane primary school landline. I-delimitation report leyana esayithola kuZEC kayitshengisa konkhana kodwa itshengisa ukuthi ama-constituency asekhava amawadi aphi le ndawo ziphi. Njalo kobulawa khona pha sokulabo Bulawayo North for example, kubo Matobo sokulabo Matobo Mangwe Matobo kwa ya izinto zonzana sezintshintshile especially at constituency level. But inkinga esikhona kathesi lathi esifisa ukuthi abezekhi basixazulele yona ukuthi khona at polling station level abantu kumele ukuthi beyinga ye imngcwele itshintshile ngenxa ye delimitation ye ingabe i-report yakhona or information about izinto indawo zona lezi esezitshintshiwe lani lathi sizitsheliwe lathi besizancedisa ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi hayi nxa usendaweni enje yenza so esikhathini esinje kunzima ngoba iZEC yiyo yodwa ekwaziyo ukuthi abantu bangabe betshintshiwe batshintshwa baya ngaphi njalo kwahamba njani. So kuqakathekile kakhulu ukuthi iZEC ngalesi sikhathi inspection njoba bethi sebeyingezelele nge-one more day abasebeswela amabizo abo sokumele ukuthi benzene nxa khonoku singakuthola kuzekhu lathi sikhanyelela ukuthi nxa information isesilayo sesingakwazi ukuthi lathi sigijime.
Liyaxoxisana yini le commission yezekhu ngalolu hlupho?
Uhlelo lolu olwe-inspection, i-rollout ye-inspection, sasixoxisane lezekhu yasikhuluma ukuthi kuzaba lohlelo lwe-inspection, sikhuthaza abantu ukuthi beye-checker. So khathesi sesikhanyelela ukuthi sizaxoxisana lezekhu sebebuyelile emahhofisi nabo ukuthi siyekuza ukuthi sisuka lapha siyangaphi, kwenze ukuthi abantu bazwisise ukuthi bavota bengaphi, nxa kuyukuthi kutshintshwe ama-constituency kutshintshwe nganjani. Njalo umuntu nxa yade nga-police station, ngoba i-voting yethu i-police station based, nxa i-police station yakhe yade la nxa isi-200 meters away, umuntu yena lo azise ukuthi hayi utshintsho solukhona yilolo nololo.
Abemaphandleni kubaphatha njani lokho?
Indawo lapho okuthiwa amabizo abo ngabe sekhona kukhashana, njalo uku-checker lokho okukwenziwa emafonini lokho akubasebenzelanga abaningi bakhona. Uzathola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu kwesinye isikhathi lama le ward sibizi yabe sijinjene, nxa kade uku-ward 3 sikhuluma labalupane ngani, u-ward 3 uzithole ukuthi ibizo lakho seliku-ward 4, u-ward 4 wakhona kuyabe kulo hambo olude sibili, kusuka kube khatshana kakhulu. Umuntu ukuthi akwanise ukuthi ebelonke elandelele edinga ibizo kuba lukhuni kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Nkosikhona DVD, isikhulumeli senhlanganiso yeKhaya Vote 2023, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imali ethunyelwa izihlobo labangane izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe iqanise yafika kuzigidi ezedlula ezine US$420 million ngenyanga ezine zawonalo umnyaka. Lesi isilinganiso esiphezulu nxa kuqathaniswa lanyakenye lapho okwathunyelwa khona imali ngamadola azinkulungwane ezintathu US$387 million, kubika iphephandaba leHerald. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethesa umongameli Emmerson Mnangagwa icala lobugwala ngokungathuli ilanga lokhetho. Umnangagwa elokhe ethikaza ukwethula ilanga lokhetho waze wasuka elizweni esiya kwele Malawi engakhulumanga ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini, kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngelele enkundleni, hayi basakazi, kule ndoda leyo kuthiwa nguThemba Mliswa izolo ubatshele iqinisa abantu bezano loba bengafuni ukuthi kukhulunywe ngendaba yegugurawunde, kodwa uThemba Mliswa umile eqinisweni wabatshela iqinisa. Wabatshela iqinisa lizavela ngelinye ilanga. Konke lokho kukhulunywa yizano, ipolitics yamanga ukutshelwa abantu baseZimbabwe, iqinisa lizavela. UNkulunkulu uthi alikho ilitshe lizasala lihleli phezu kwelinye ilitshe. Asikho esinye isizwe esizahlala sihleli phezu kwesinye isizwe. Kuzavela konke izano abazama ukukuphushela ngaphansi kwamakhapeti, kuzavela. Ukuthi iZipra yiyo eyalwela ilizwe, eyakhulula ilizwe leli, kodwa ngokuhamba kwesikhathi izano yabuya lepolitics yabo eyamanga, kuzavela ngelinye ilanga. UNkulunkulu asosithutha ngabantu bonke.
Salibonani basakazi bakaStudio 7. Lani lonke balaleli baka Studio 7. Hey, siseZimbabwe sisebunzimeni. Thina sikhala kakhulu ngamahovethi ayiwo ahamba ayakulwa impi, elwela impi abangakwaziyo ukuthi bona bazaphathana. Sibakhanyile lapha emakhaya amabhubhu alamqolo, kabala sicathulo ahamba ngamajombo. otumuntu zezekutshela ukuthi onkona ilizwe kanti tata ngoka uvotelani umnankakho kanti esilowo mtaka mnankaka mgabo laba-21 plus yena uwovethu uhlezi endlini wayo iyawa 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 kumbe ukuthi unkomo wabathatha bebancane kakhulu besiye empini isikolo sicakathekile ubona ngani okunye kwasilela esikolo ngoba nomuntu ophileke esilo olengqombe zakhe ezikhaliphileni eziwayenza njalo kuwenziwa amawovethi kanti sinansi usigqumba sifele isisu sabo ukuthi uye beniwa umnankakho nake sibefihla amabizo ethu ngivele e-polling station kathesi ngindiswele ibizo lami kodwa ungathaya u-star ngu-star 265 liyakutshengisa le ndawo ohlala kiyo hamba khonapho kakulaluto asiboni ukuthi ekuvoteni vele kuyavotani kunabantu abazavota vele sibaningi amabizo ethu aphumanga ngezekile asiwavoti bakhathesi kuqalisa ukuvota ngo-8 savota thina kodwa-ke nakho amabizo kaphumanga asibavoti abaqala lamhla barejistizolo 8 qalisa ukuvota kodwa yalo nyaka sazi ibizo lwami kaliphumanga ngezekile ekasigumba kanti lonilokhu ze ngingenela niphakathi wowaphuwalo leyo kuthiwa kuyindaba abaphuma impi kudala lapha ababesempini ama-retire labo oritaya vele bangenelayo iritaya ngekamnankakho wanti ayikwazi le nto yayilwela yayilwela ukuthi izokudla isisu sayisodwa aya amahovethi abe lenhlonishiwe abona ukuthi lize linjani babelunywa izibawu lathi sinje sasiziphephele sahamba saphenduka ebotswana kodwa zange sikhwambele ukuthi sibone idoti leyenzakalayo le kuyini koko okwenzakalayo ezimbabwe lizwe lithathwa ngoxa ngoxa ngegazi kuyini ekwenzakalayo ngegazi lakho igazi-ke lithathwa ngegazi kulenzani njalo ihamba ngamajombo lilasicathulo
zek waze wasiyangisa watshintsha amabizo abantu wabathatha abantu wabasalelale kathi yona indlela yokurejista abantu antsho i-computerized into eyenzileyo imbi kodwa abantu lingagivi up whether ufakwe khatshana zama ukuhamba senzeni madoda sifoteni ngiyabonga kangene ujaha kangene siyabonga thank you very much
hayi bafowethu salibonani livukile linjani njalo livukile ngemhlaba wonke livuka njani hayi bafowethu yazi indaba kamqondisi moyo ngithokoza kakhuluni kodwa uhlelo labo lonke nonami mqondisi moyo ngiyathokoza ngakho konke lokucabangeleyo bantu besindebele livotele amakhansilara abe ngumqondisi moyo abe umqondisi moyo lithi ama-president kuvotele uthamisa hhalo umqondo kahle badala lingamdisaphoyenzani njalo badala ngoba ibandla lakhe liseselitsha uzama ukuthi nomhlawumbe ncedise likhiphe esilingweni esinjalo ngithanda i-opposing party eyenza ngalolo hlobo lonjalo yenzani njalo mpela livotele uthamisa lonke mazibaga kahle all shoners endebele vote all livotele uthamisa fela amakhansila livotele yona ilokhuzeni ibe ngaye abe ngayimqondisi abe amakhansila kamqondisi yenzani njalo nje kucabanga kumqondisi umqondo wakho muhle kakhulu yini uzama ukulikhulula abadala ngoba engathi livotele nami uba ngupresident isikhathi silutshwane lizehlule ukukhipha izanu ngendlela enye uzamile ukucabanga ngcono la mqondisi lapho umvoteleni badala lenze njalo likhiphe lelibandlela lihlokolo zemoyeni angiyabona liphili kahle lihlobo zami yenzani njalo unity number 1 ngiyabonga
studio 7 salibonani yababalaleli salibonani basakazi lo okhulumayo ngumlilo enkulumane ngifuna ukuphawula njengamafitshane ngezekhi izekhi ithi abantu abayihlola amagama but amagama siyakwazi ukuwahlola emafonini bathi basewahlole yasemafonini uhlola igama efonini likhona kusasa kalikho selikhitshiwe efonini mina-ke I've been checking my name efonini almost every day kufika isikhathi sokuthi amagama sesiyachekhwa alisekho efonini ngihambe ngiye-checka lapho engarejista khona emandwandwe ngihambele ngaya-checka njengoba nje kunamhlanje nje on Tuesday ngolwesibili ngihambele ngaya-checka into engiyithole isemandwandwe ngithole i-voters roll elabantu abangu-7 lawo leyo voters roll kayisiwe enkulumane ngiyasempophoma bona ama-officials awezekhi labo badidekile kabakwazi ukuthi kwenzakalayo izekhi ayisichazele okunye mane okungcono kulalokhu ukuthi kade vele kwenzakalayo igama lami libhalwe phansi nge-ball point ukuthi libhalelwane phansi kumbe sengisiyarejista kutsha kangikwazi kodwa liphongukubhalwa phansi kuphela ukuthi kwenzakalani ngezekhi hhayi nobody knows
studio seven ndishona njani badala ngiyalibingelela umhlaba wonke nje ndithi hhayi qhubanini umsebenzi nomuhle siyalithanda kakhulu thanda ukukhuthaza abantu ukuthi sambeni siyevota singakhalali singaluzi hophu lo mama bizo tejintiwe lelale ezidonge khona ku voters roll sambeni siye vota loba kukhatshana siwokeni siye vota silungisele izwe lethu zameni singamandla wonke sibili ukuze silwisane lobuqilo obusezimbabwe laphana ukuze sikwanise ukuthi sibe lelungelo elihle singakhalali singaphela amandla ngitsho ngalikhuthaza abantu bakithi lani mayouth ezanu uhambe kuye vota litshintshwa lihlukane lezanu lolihlalile ngama-$50 after 5 years livusile izwe lethu lizwe lethu livukeni sibe sikhulu ilizwe lethu elihle sifake uhulumente entsha siyande into zezanu lezi ezihambe ezizoncindezelo lanineli kudlale kodwa mase siyavota sitshintshe uhulumente kuphela ilizwe lethu livuke libe lihle njengakudala sizameni nibafowethu lonke nje yalikhuthaza sibi kakhulu 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 akuloza silungisela phana ukuthi sizilungisele thina esingafuneka sikufuni okhuluma ngosibanda ngole Botswana yabona
Studio 7 Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 hhayi siyakhala ngapha siyakhala mani amagama ethu kaatholakali kahle ezindaweni zethu asazi ukuthi kade kuqhubekani izano ukuthi isidinga liphi iqhinga ngoba siyazi ukuthi ivele lamaqhinga hhayi izano iyahlupha kodwa sinyeke sigili ngagivaphi bantu lingagivaphi hambani libheke amagama wenu kuzo zonke izindawo lezo okufanele ukuthi libheke kizo hhayi izano iyahlupha iyahlupha mpela labo laba abezincwadi lezi labo kufana nokuthi ngabezano izano layo ukwenza kwabo nje akuhambi kahle hhayi asizameni ukuze sibuyisele indlovu funa ukuyiwuyisa le ndlovu le iphume ebwengene umfana omncane engene umfana omncane sibone ukuthi kuzaqhubekayo beke beshatapho gawula beshatapho juma beshatapho umabhaza lapho bakhulumela eceleni ya sike sibavale umlomo bevaleke uthuma kanisamzwa ugawula kanisamzwa kuthi bayibona indlela eyaphambili ukuthi iyayinjani iphela siyaphela isikontiri madoda phambili siyaphela ma ungawubona ama-road sign uzawubona khona la
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukuthoniswa kwecala lokudubula abantu besonto yamajuda abalichumi bafa ngomnyaka ka-2018 kuqale izolo edolobheni le-Pittsburgh. URobert Bowers wetheswa icala lokungena esontweni yamajuda wahaza inhlamvu zombhobho wabulala abantu abalichumi lanye walimaza abangamachumi ayisithupha lantathu. Kubizwe abafakazi abasinda kulingozi abatshayela incingo amapholisa. UBowers wethesa icala lokuzonda amajuda njalo ulakho ukulengiswa engatholakala elecala. Yena uthi akwenzayo akusilocala ekulandula lokhu. Nazo big naza isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sithi ngamafitshane indaba inhloko zendaba ebezikhokhela. Umeli wenothona edale lephalamende umnumzana Themba Mliswa uxotshwa kuleli dale ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi. Uhulumende welemelika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazwe weZimbabwe kodwa akufunayo ukuthi ukhetho luqutshwe ngokuthula. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi dibanani lo ntungameli inkomo kusasa.